Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Akazweni we Studio 7 ngolwesi 3 ekuseni mhla ka 27 kulwezi 2019 ngusithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini kulelo lizwe ngakho kufanele uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu athi ukulwisana labo ekulungiseni umnotho welizwe Inengi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela.
Uyengagula basibabona nje befly amaframe machina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So yiproblem esikhangelane nathi thina abantwana baseZimbabwe
Odaba lokususwa kwenduna umnomzana Felix Nhlanhla Amangwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo.
Yebo Douglas Dumisani Ndweni, isicino sikababu uNdweni uKhaya Sibubani, uNjola uMadanga, uThwala Bisa uMputi yamahlathi, isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqulo umuzi kaMdlali abahloniphanga amasiko.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini. Ngakho kufanele uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa asebenze ndawonye labantu athi ukulwisana labo. Lokho kuvezwe nguSenator James Rich, umgcinisihlalo wekomiti yedale leSenate yeMelika, ebona ngeziphathelane lamanye amazwe eUS Senate Foreign Relations Committee, embikweni ewethule enkundleni yebulenjini eTwitter izolo ntambama. Ikomiti le ithi kufanele uMongameli Mnangagwa alwisane lenkohlakalo, njalo asungule inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe, okuzaqeda ukuhlupheka kwezizalwane zeZimbabwe. Inengi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Isicelo lesi silandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors izolo bekhonona ngokuxotshwa kwabodokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abedlula amakhulu amane. Uhulumende uxotshe odokotela laba isithi bakhalale umsebenzi ngaphandle komthetho. Embikweni ewethule izolo inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela laba emsebenzini njalo abangezelele iholo ukuze amalunga ayo abuyele emsebenzini. Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela bezinga eliphezulu lokho kuchiya umumo ezibhedlela usomubi kakhulu. Kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Umumo osezibhedlela kawumanga kakuhle nje ngoba singakhangela eminye imifanekiso ekade ilokhu isabhodabhoda kula esingayithi ngama-social media nje ayibukeki kakuhle njalo ukuhamba ukuyazibonela wedwa nje kukutshengisa ukuthi izibhedlela zalapha eZimbabwe zonke ngokwanda kwazo azisasebenzi njalo akusela ncedo olutholakalwayo nguZulu. Lokhu nje yinto ebuhlungu kakhulu ngoba thina abaningi ngibalapha eZimbabwe siphila ngokwelatshwa ngabodokotela laba njalo siphila ngokwelatshwa ezibhedlela lezi. Kodwa siyazi ukuthi uhulumende yena uzimisele ukuthi angathathi lutho angazithathi any step ukuthi alungise nenkinga ngoba yena oyengagula basibabona nje befly amaframe machina besiya kwelatshwa kwabe China nase South Africa ngoba bona imali balayo njalo nje kabayelatshwa kuleli lizwe laseZimbabwe. So iproblem esikhangelane lathi thina abantwana baseZimbabwe ngoba lapha kukhanya vele sokubulawa umuntu wonke ogulayo nje esingayithi ngawe silungi yi-silent genocide. Yinto esiyenzakalayo lapha ngokusweleka kukahulumende ukuthi alungise lolu daba.
Lungalungisiswa njani lolu daba Nyoni? Uhulumende kumele aluphathe njani?
Ukulungisiswa kodaba lolu nje into elula kakhulu, into efunakala ukuthi uhulumende azithobise njalo azehlise, abuye ahlale phansi nezisebenzi zakhe baxoxisane ukuthi udaba lolu lungalungisiswa kanjani. Uhulumende njalo aprioritize izinto eziqakathekileyo ngoba imali ayidlalisayo ethengela abantu ama-chicken ini nama-chicken slice kanye nokuyenza amamatch ama anti-sanction nokuthenga izimoto, imali ayidlalisayo leli esekela ukuthi aholise odokotela ukuthi bathole umholo osebenzayo. So uhulumende wethu ulaloyo esingawathi ngama misplaced priorities, ukuthi uqakathekisa into ezingelangqondo, asuke agike bese sithi kanamali yokuholisa odokotela kodwa imali yokudlalisa lo mali yokwenza into ezingenangqondo enayo njalo eyithola. So uhulumende into akumele azenze uyazazi sibi, but ukuthi yena akafuni ukuzenza ngoba ngazihluphi ngoZulu, kalani nokunakezela ukuthi uZulu uphila kanjani, ngoba yena uhulumende owakhe yikutshontsha kanye lokuthatha izimali befaka esikhwameni zawo bebulala ilizwe ngokuthatha umnotho wonke besenza intando abayabo abayifunayo bengenani nokunakekela uZulu ukuthi uZulu uphatheka kanjani kumbe uZulu ugcinika kanjani.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo ntungamili inkomo weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukukhuluma lesiphatha imandla zikahulumende ngalolu daba. Udaba lokususwa kwenduna uFelix Nhlanhla yamaNgwendiweni esihlalweni luqhubekela phambili njalo akukabi lesisombululo. Induna zathatha isinqumo sokuthi uMnumzana Ndiweni amiswe umsebenzi ngoba engasizibulo lakoNdiweni. Ngempelasonto enye indodana kaNdiweni uMnumzana Douglas utshele iphephandaba leThe Sunday News ukuthi uMnumzana Nhlanhla yamaNgwendiweni ungenisa ezombusazwe kudaba lolu yena engayisilo izibulo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Douglas Ndiweni ekhuluma lentatheli izindaba zephephandaba leThe Sunday News.
Mina ngihlale nomdala njengesicino, yimi uDouglas Dumisani Ndiweni, isicino sikababa uNdiweni uKhayisa ubaba uNjola uMadama uThwala Besa uMputi yamahlathi. Isizwe sakhe namuhle ngokuhamba kwakhe sinqunu abantu abathile umuzi kaMdlala abahloniphanga amasiko. Amasiko akhona, akusiko ukuthi amasiko awasekho, amasiko akhona. Abanye bayathatha indlela ukuthi nje baphume emgwaqweni bangene kuswini, kodwa indlela ikhona beyazi indlela. Indlela yathiwa ngukhokho lakhathi esilathi singedlula siyathiyela ingane zethu indlela, indlela yobukhosi, indlela yangakithi kuluhlazi njengoba sikhuluma kunje ukuthi umnewethu uNhlanhla uFelix simazi enjalo sakhula sonke, awula nto engaziyo ngaye umnewethu. Kodwa saba nokumcebisa ngokukhothama kwaMdala ukuthi into ngale wena osuyilalamela ayisiyo yakho isinto sakithi. Into ngale ilomnikazi, izibulo kababa likhona, uyaphila uJoram Tambo Ndiweni.
Lawo ngamazwi kamnumzana Douglas Dumisani Ndiweni. Silokhu sikudaba lunye uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli semuli yakoNdiweni uMnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni, yena othi UDouglas wake waba ngukansela webandla lezanu PF angabe esetshenziswa libandla elibusayo ukususa umfo wabo unhlanhla esihlalweni. Umnumzana Ndiweni uthi uJoram okuthiwa kufanele abe yinduna laye kayisilo izibulo.
Isiqiniso leso ukuthi okuyokuyizinto hayi ubani imali lezozikhanyelayo ohlangiswa njani ngoba uzimbunga lezayo bazinephrobhlemu ubhuti saphila ukhansila wezantu. So ngaleyo ndlela vele mina kangifuni because kungatethana loshanya kukathina kungabonakali kinto kuba kwezibantu ohlalayo ngoba iphakathi kwalaba bantu yikho nje ngadisileli. Izibulo likabhuti uKhayisango Mashabezulu ukhona uyaphila usentaba zinduna ngihlale khona ngkhaya onguyo ingqabuto nxa sakhuluma ngokuthi sifuna ingqabuto nguye loja Mashabezulu iJoram kaseyefestibol. So lumfana okhulumayo ngiyazikhulumela akufunayo ngiyayazi unina wabukhona sibuye kumhlansa ngisibenina kwenze ngingekho bosa abantwana bazalwa ngumasuku. So lumfana osikinomuzi asitele kumbe batshele uhlanga ukuthi imboni yakhona akhuluma ngayo.
Manje nxa sikhangela lona lolu daba lumi ngapho kwakathesi, induna yona yamiswa yini kumbe lokhu isenza umsebenzi wayo?
Hayi, there's not even a single document anyway. But I think umuntu nxa esasendwa kumele eshale hearing atshele ukuthi lecala leli naleli naleli. Pho mina ngibenzisa icala lokuthi umuntu basifesibheni kuthiwe licala ukuthi ngibani bona laba abakhulumayo bangobani kathi kwendiweni babuye basimele thina emagumeni akwabo sizokhulume ngokuke kubudeni kwabo azibazisike khona. Induna ibeka ngabantwa ibeka dikunga singasesilunde kumhlansha endikasirivesi.
Kodwa yena uJoram le alikhulume laye yini njalo uthini ngadaba lo?
Asikaze sikhulume laye nebakhulumi umuntu lokhu ngayekhuluma lapho nalapho nathi asimangalisi ukuthi ayengafuni ukukhuluma nje semilini embazini senginake atshiye thina obaba abancane eceleni ngayo unina omzalayo bazakhuluma uJoram is almost 46-47 years engekho kuyena abakhuluma ngakhona.
Lo mnumzana Wilson Bancinyane Ndiweni isikhulumeli somdeni wakoNdiweni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhulumisana labatsha enkundleni yeRimuka Stadium eKadoma lamuhla, njalo kukhangelelwe ukuthi bazafika inkulungwane ezingamashumi amabili lenhlanu 25,000 abazamlalela. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphatha ukukhuphuka kwentengo yampahla mahlayana kanye lokugcizelela ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho luka-2023 emele ibandla lezanu PF. Okwamanje esilalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumela wona nge WhatsApp.
Khona manje nxa kuza strike la ma senior doctors sokunzima kusekho kuhle. Nxa kungavuka kugule umntaka president bamthwala bamhambise South Africa, bamthwala bamhambise ngaphandle kwamazwe. What about laba abantu abakhona abasezibhedlela khathesi abagulayo? Akula muntu obanakayo. Nxa odokotela bestrikile ngabi le ndaba ukuthi hayi wathi nizame lapha bahambe bayelapha abantu, umuntu ozikhangelela yena lemili yakhe ukuthi as long as yena edlile, as long as yena ethole yonke into, bona khona ngale ngaphezulu bayadla bayasutha bayizinothi, kodwa abantu phansi la bahawula, abantu bahlupheka, abantu bayafa nsuku zonke, abantu balambila kula kudla. Lilizwe bani lona lelo elinjalo?
Hayi lubaba akasuke shem ngama 50-50 lawa atholakalayo kwenza ukuthi abanye omama bacinise bangasazehlisi ngaphansi kwamadoda. Kodwa ke siyabongela nje amazwi omama labo njengabantu bedaliwe uNkulunkulu bafanele ukuphathwa kuhle ukuze kutsho nje iBhayibheli ukuthi omama bazehlisa phansi kwamadoda awo lawa amadoda abathande omkabo labo. Mina ngikhuluma ngobaba ondlovu selupane esigabeni semalungu kwathi 17 ngaphansi kukakhanseli usiduduzile.
Nangusibani. Sibuswa ngabantu abangani kabafundanga ngabathi balweli lizwe but ukusiphatha kwabo bayakwazi ukuthi ungene embusweni kabazange bevotelwe umuntu yikho besithwalisa nzima kanje yonke into iyakhwela ifuweli ukudla angikwazi ukuthi ngabantu abanjani. Ngiyabonga.
Amalungelo abomama kungaba ngcono sizitshayele thina abafazi bethu abanikazi kulokuthi bayochaya ngabantu bomthetho abayibothwana bakhuluma ngokuthi bagcinwa abafazi bona bafuna ukuchaya abanye abafazi. Ukuthi nabafazi bethu sihlezi laba sibachaye siyakhuzana ngabe siyabahlupha ngabe bayasuka behambe bekibo ngoba babotshelwa ngemzini yakini lapha bayendele khona. Abafazi abaningi abangekho ekumendweni ngenxa yokuthi angabona kunzima uyasuka ehambe. Iyabonga uMakhethi.
Uwe sanibonani. Akufanelanga ukuthi sithi siphakathi kwincindezelo kahulumende kanje bese sikhanya lathi sezikhuphula izidingo just because uhulumende osiphethe yasimthandi. Leyo kuyidecision embi kakhulu ngoba babulala uZulu. Sabacela osomabhizinisi le government siyicela kakhulu ukuthi ibe le price control kuwonke osomabhizinisi okhona elizweni. Okhulumayo yimina uPrince uKwaNdlovu lapha ngase South Africa manje.
Kumalungelo akumama labo mama lingiyalandeli kakhulu khona ukweli kutshelwa okunye lisuka lani kuthi imizini ngokuthi ungatshelwa lokhu namuhla suvuka sithi umthetho uthebe suqalisa ukurodela umkakho kufuze ubekwazi ukuthi loba kuthiwa loba kuthiwani ungaphansi kwakhe angakube 50-50 lo mkakho even abantwana babizwa ngobaba wabantwana. Kuyenzakala uthi usuzwe umthetho nalowo usudelela okokuthi uzaya ngaphi awusokungenze lutho umthetho ukhona nokhwana kuyahlukuluza kubaba. Obaba bakwanisa ukwenza njabo mamuni zagijima emapholiseni ucine sesilwa ngemapholisa akusebenzi futhi ukuripota kukababa. Uzokuthiwa nobaba abanye basemajeli sikhuluma so kwathiwa nabarephile barephile. Umuntu okhonjiweyo khonjiwa sibili edingwe waza wahlukuluzwa ngumuntu inkazana imdinga ize ethi kade ngenzeni sendlandelele kakhulu ekugcinene yobotshwa nalwana umuntu. Yabona uthi obaba ba-abhuza kakhulu kulabo baba kade sabasemajeli ukuthi iqiniso ngeqiniso uthole ukuthi ubaba lokalacala otherwise wabhadala kungaba bana abathekisa imzimba ekugcinene egcine zetshintshi lethi hhayi ngirejiwe izinto kufuze zibe balance ningakhangela omama bodwa obaba sungathi asubantu kodwa ekugcineni uzasukuthwana umama uyahlukuluza kodwa ubaba esebenza nzima esebenzela umama. Ungambona esebenza yena ubaba engasebenzi imali izaba lenkulumo enye ngaya ngibo kamfazi kufuze bebekwazi ukuthi bangaphansi kwabo kwabo baba babo abantu ababathatha ngakibo imithetho abayitshelwa ngibo ukuthi hlonipha umkakho ungaphansi kwakhe. Ifuna ukulingisela amakhiwa thina singabantu abamnyama siyazibulala thina ngokuthi landela imithetho esingazalwa ngalayo. Ungayithethiswa indoda yakho usungavuka usiyatshela abantu ukuthi yena mntu nte akusebenzi lokhwana uzahlala uphela ingubo uhamba kula ndoda ehlala nomfazi ophikisana naye nama ngimfuni sibi angaba ngcono ehambe kibo angayala ikurabi yagcina sesisilwa khona. Funa umfazi odlalelayo ungaphansi kwami ngoba yimi endlobola yimi engimdingela ukudla emhlala labantu abami urayiti uyangizalela ngiyamhlonipha but kufuze engilalele engadonsi ukudlayo ungangani elandela lokho oye okwamahulumende phezulu le phezulu va-right ngoba abafazi
sakwanisa uhamba kwamanye amazwe ndisiya yenza imeeting. Owam ufaze reserve ngathi esuke kwenye indawo enjiye uyabe siyama uhlala ekhaya kuphela, akala degree ayihambisayo ukuthi uyalingana lami esiyama. Angazwe enhlanganweni ezokhona kwinkulumo ezikhulunywayo uyabuya lazo ezithiye phandle kwekhaya. Ngiyabonga Magesi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithanda njalo ukuxolisa kulabo abayande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook ukuthi lamhla hayi asi live streami, kodwa sizaqhubeka ke ngoku live stream akusukela kusasa. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uphenyo olusanda ukuqhutshwa ngumanyano we-United Nations luveza ukuthi inani labantu abathelelana igcikwane le-HIV selehlile kanye lelababulawa yilo mkhuhlane. Kodwa elokuthelelwana okutsha okwamanye infections liyakhuphuka kwamanye amaqembu abantu, kukanti inhlelo zokulwisana lalo mkhuhlane seziziningi. Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zePalestine zifolile izolo eWest Bank zisola uhlelo lweMelika oluphathelane lamaJuda. Bachise amathaya kanye lesithombe sikamongameli Donald Trump weMelika ebesigqokiswe iflag ye-Israel. Kodwa amapholisa abathele ngentuthu ehitshayo abafolayo kwathi ama-rockets amabili adabuka e-Israel adubuka e-Israel esuka eGaza. Namhla kweziphathelanele leMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loNkosazana Sibusisiwe Dube osedolobheni leMinnesota khonapha eMelika okuhlelo lweInternational Humphrey Fellowship emele iZimbabwe. UNkosazana Dube ongumqondisi wenhlanganiso yeNational Youth Development Trust usichasisela okuningi ngempilo yakhe.
Hayi hayi, ukhona kuhle eMelika, hayi kuhle kakhulu. Ilizwe lithuthukileyo. Mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthuzulwa kwanisa uhamba lula, zithi i-transport system yabo. Kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngaphi ngemali encane phansi kakhulu, ngoba kulezitimela zakhona ezigadwa wonke umuntu, noma umuntu ovela osebenza ngaphi nongasebenziyo uyenelisa ukuthi esebenzise i-public transport. Abayithi i-public transport indlela zokuhamba nje usiya usuka kule indawo siya kwenye indawo kulula sibili. Ngibona kukuhle, ngiyakuthakazelela. Enye into engithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lo muntu uyavunyelwa i-opinion yakhe. Wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho ungavinjelwanga ngumuntu. Izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi zikuyathengeka, intengo zakhona ziphansi ikakhulu ekudleni kuphansi sibili kuyaphileka. Engani ngangikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo, ingani ithe phezulu zempilakahle nje, ngani kuyaziza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina emvela khona e-Africa. Kodwa okunye nje hayi kuyabukeka and yeah.
Manje sesikhuluma ngokudla, kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isitshwala kumbe indlela imbida ephekwa ngayo ekhaya lokunye nje okuchiyechiyeneyo?
Kukhona okufanayo lokwekhaya ngoba kulama-Somali, kulama-East African lapha e-state le kuthiwa yi-Minnesota. Kukhanya ngama-early 90s kusekule mpi e-Somalia, abaningi bafikela lapha, babaletha lapha, belethwa as asylum seekers balapha. So bakhona kulama Kenyans, kulama Eritreans, kulama Somali. So mina nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu, kuthenga impuphu ngihamba kuma Somali shop ngiyethenga imbida bale balokwabo bayithi kale, iyahambelana le chomoliya le khomfu esidla ekhaya. So ukudla kwabo hayi kumnandi okunye, okunye ngathi u overprocessed kuchiyana ikho kuchiyana wakhona lo ekhaya kungani ku ukudla kwangkhona ku too much ku overprocessed akufana nokwethu thina eZimbabwe sidla ukudla oku natural okulokudla konke phakathi
kodwa endabeni zokuzilibazisa ke uyabathola yini abavela eZimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi
ya lapha ngiyakuthakazelela kakhulu ngoba iprogram le Ubudam Free Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe so abeZimbabwe bakhona nyana balutshwane kodwa ku-state le sengabona ukuthi bakwami kwamanye ama-state e-America lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezijiyeneyo njengakuyangatsho ukuthi balama-Somali kulama-Eritrean kulama-Indian kuprogram yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni ajiyeneyo and ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe ngiyakhanuka-ke kwesinye isikhathi ekhaya but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelise ukukhuluma labantu abasekhaya
lo ngankosazana Sibusiso Dube okuhlelo lo-International Humphrey Fellowship njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust eZimbabwe sixoxelayo eseMinnesota khonapha eMelika
namhlanje yakhujumoya Uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
Nkosi kanye nawe Nkosi yami
hambe
mani hambe mihla yo Kanye nawe Nkosi
anifune
anifune yami
ndlela
mayiphele intando yami
hambe
mani hambe mina o
Kanye nawe Nkosi
Kanye nawe Nkosi
Kanye nawe
Kanye
Kanye
Kanye nawe Nkosi
mani hambe
mani hambe mihla yo
Kanye nawe Nkosi
Kanye nawe Nkosi
anifisi
anifisi yoni mfuyo inzeki minkosi
yangicebile
ngicebile hela kunu
Baba
ngawu minkosi
anifisi
anifisi yoni
mfuyo
inzeki minkosi
yangicebile
ngicebile hela kunu Kawungi minkosi
kanye nawe
kanye
nawe nawe nkosi
kanye nawe nkosi
mani hambe
mani hambe mihla yo
kanye nawe
kanye nawe nkosi
nomindlela
nomindlela ino
Noma inkosi
noma inkosi
yaba
iya noma iya ekholko
yintawe baba
yena wenkosi
kanye nawe
kanye
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 nawe inkosi
kanye nawe inkosi yaba
ngihambe
mani ngambi mihla yo Kanye nawe Nkosi
ilungile
ilungile
yebo ke umculo we men of influence besithi kanye nawe singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela elemelika lithi ukubhidlika komnotho weZimbabwe kubangela ukuhlupheka kakhulu ebantwini ngakho kufanele ukukhulumende kaMongameli Mnangagwa asebenze ndawonye labantu hathi ukulwisana labo Iningi lithi uhulumende kumele alungisise ngokuchecha udaba lokukhala lomsebenzi kwabodokotela ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Ayike siluqaba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.